ngibonanga zathi amanye amazwe bayayilwisa i-corruption njengezizalwane labohulumende balama-bodies alwisana le-corruption, kodwa kwelakithi ungakulandelela uzathola ukuthi ama-bodies lawa ay-anti-corruption laleyi i-anti-corruption e-constitutional board laleyi eyakhiwayo i-special anti-corruption unit. Eqinisweni ngibona ngazathi ingatsha lezi okwethule ngokamlevu yokuthi i-anti-corruption commission ngani iyesaba ukudila lo daba lwabophatheli. Then besokusithi i-special anti-corruption yona ngibona ngazathi yona iyacaca nje ukuthi ibamba labo abayi-political threat kumongameli. So ngibona ngazathi eZimbabwe sihlukene lamanye amazwe, amanye amazwe anganayo ilwisa i-corruption, thina kuyi-corruption ma kusenziwa yilabo abaphikisana labaphethe amandla, kodwa ma kusenziwa ngabaphethe amandla yibusiness. So mbona ngazathi thina hayi, i-corruption is part of our life, it is a new way of our lives, iyo economics esesilayo. So hayi, thina kasikho kulabo abalwisana layo, thina singaba iqhubekelisa phambili.
Ingaqedwa njani kahle kahle inkohlakalo eZimbabwe? Kuyini okungenziwa?
Inkohlakalo eZimbabwe kakulula ukuthi iphele, ngoba namhlanje ma besikhangele okamlevu uProfessor Jonathan Moyo kukhona akwethulileyo kodwa kusenziwa ngamandiya okuthinta ophethe ilizwe okuphathelane lenkohlakalo, kuthinta umongameli welizwe, kuthinte unkosikazi wakhe. Kasikabezwa bonke baphendula besithini, bazaphendula besithini, kodwa ngama-allegations aye-corruption atshengisa ukuthi uma kuliqiniso njalo uma bengathula nge-corruption leyi ethulwe ngokamlevu kuyabe kusitshengisa ukuthi vele ilizwe kaliyindawo.